Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimachina ehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya okulengozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangapi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe olwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo bamanzi agcweleyo ama-floods lokulimala lokuthathwa ngamanzi lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ube mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster endaweni zonke lapho kube lo monakalo wesiphepho Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimachina ehluleka ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto sezisiba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcitshi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangkhona ingabini kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona indawo sikhatshana lanxa singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangkhona ingabinjani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Biggie Matiza, lonkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikhalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende lomongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. Umnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule cyclone. Ikhoke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo achiye elungisile ukuthi uncediswe abantu bangatshabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephuma esiyavakasha kwele Dubai.
Yes, yabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje lento engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hathi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, ukuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla ke linqineka kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangabelazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke kumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli u-cyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha ingento ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sibili.
Manje kuzahamba nini khonale ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanele ukuthi kusasa sikhole kokugcina then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare-ke e-Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga uncedo.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulaba teacher, kulabantu be-church, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cuts across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la yakutshela ukuthi hayi mina mntanami bende-2 kg yempupu ike ngicabanga ngihambisa onto esicathulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngingathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho lakho.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele oyinhlanganiso yesayithi obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengilichiya lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana uOwen Mthobi Moyo yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy masambeni kuye siyezokunenge Owen ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4 welcome
hayi lati siyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni olwabatsha.
Hayi siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy The Power Anger Over Joy isihloko esinjengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa sikelele sana sithi The Power Anger Over Joy bese kubuyi subtitle engijali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuza power kutsho ukuthi amandla njengabantu njengomphakathi siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo lakhonokho sikubiza ngamandla ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe ubunguye bakhe.
Awungitsheleke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu njalo bekunzima na?
Abekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu ngithethe almost 1 year and some months ukuthi ngize ngiqede ukulubhala ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamanje ekhokhathana ezingeni eliphezulu kwezemfundo ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngumoya ikhanda kuye futhi uhlale phansi unjani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile lolu gwalo bezizinengi kakhulu okuhlanganisela le ndaba zemali ukuthi lube solunjani lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini ngiyo lamandla ikanti-ke kayisuye olamandla aba umphakathi yiwo onjani olamandla ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna ngibe la yephi?
Kwabasemazweni iyatholakala kakhulu ku-Amazon bayatype The Power Coma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuthumana lami kufacebook page yami uOwen Mthobi ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola so bangagcina imali eyabe engange $30.
Hayi siyakuzwa. Umbuzo wami ukugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe umnumzana uCharles Mungoshi yena owaloba ingwalo ezinenge ezitshiyeneyo njengomuntu ongisakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kaMnumzane uMngoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mangoshi was a spectacular writer. So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Hmm. Owen Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Owen.
Hayi, sibongile kakhulu.
Mthwakazo muhle, kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthwakazo muhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Senana masiko
wenziwe manje
nobaba mkhulu babe lobola
usenzi
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali endengo okumangalisayo nginenhlanhla ngoba ngilompostoli uMidian Dube kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe ikhona ngale ke kwele Israel ubaba Dube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono ukuthi abantu sibavuswa ku 2010. Kambe uhamba njani kona?
Uyabona Dube okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu okunye kwakhona ngokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolikaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33. Athi funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi. Kabasayi kuyakhonza, kabasadinga ubudlelwano loNkulunkulu. Kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Mm-hmm. Yeah, konapho ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuda.
Zabu Dube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israeli close to 2 years ngila. Mina ngibona ngathi amasiko ethu abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israeli besenza amasiko abo. Babu Dube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekulendelele bekucela izulu. Bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mkhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engayitsho babu Dube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyithoyo mina isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu. Ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo. Noma sisithi uJesu, uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesithi kunje lapha e-Israeli balendlozi okuthiwa nguMoshe, abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe, isizini yokulima iphelile babu Dube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Bala masiko abawenzayo kuyathathwa ukudla kuyayenzwa amasiko abo njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu sonsiyana thina esasisenza yiso abasenzayo la kodwa thina asisasenza.
Mm-hmm.
Thina abantu abalethe iBhayibheli e-Africa basenza sakholwa ukuthi thina okhokho bethu yintwembi ma ukholelwe emadlozeni yintwembi kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
besiyabasebenzela siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha siwele umabhebhe ngani uyajinga sibini
hayi umabhebhe unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakujodibe yikuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mna engingakutsho yikuthi laba ababona amadlozi esebenza eyiwo amela khonza kabakhonze wona kodwa khethe ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi ebhayibhilini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba ibhayibhili ithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngale ke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe incwadi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael woluvelelisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangele zinye zizwe ziyawazi namasiko kangele amanye amazwe bayawagcina amasiko
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo Ntungameli Nkomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebe evula abukileyo lalaleleyo
usiphatheleni lamhlanje
Ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kwesine kodwa abalesikhathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana kaAmithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayeshumayela ilizwi eninize ngobana ubuzwe ninize sase bufikile ebusweni zaNkulunkulu uJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTarshish inkulumo yethu ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo bezitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana kaAmithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngobana eNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTarshish sizwake kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTarshish yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ayihamba labo bacwile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo banengi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTarshish baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqondele indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi waphosa wadabuka phakathi kwababehamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazwacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abathi bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhangeli bona ukuthi bayini uJona uthi wafiqakala elele esefake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxengenxa yakho uyakwazi abo umele uye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi kathi ungalala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninyiva labo omele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setarashishi etarashishi labo esicali kule njabulo khona esicali kule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone ukusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho vuka ukhangele engxenye uye hambele etarashishi wena umele uye eninisa zihlobo zenkosi ezithandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcina sithi jona yini embangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapho aginywa khona inhlanzi yami kafula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu uyakugama uyethola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibelathi sonke isigcino sikela manje ozobona phakade
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke nkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi etarishishi siye eninisa ngobana silo msebenzi kamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eniniva nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi sihole umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolozo isigcino sokuzobona phakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isigqubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.